Ugatsha olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Administration iZinara solukhweze impadalo yama toll gates ngesilinganiso sokwedlula ikhulu lamachumi amahlano ekhulwini 150%. Izimota ezincane ebezibhadala amadola angamachumi amane lanhlanu i-45 Zimbabwean dollars sezizahlawula ikhulu lamadola elilamachumi amabili $120. Izimota eziphakathi laphakathi ebezihlawula amadola ayisikhombisa $70 sezizabhadala amakhulu amadola phose amabili $180. Imbadalo yamabhasi yona ikhwele isuka ku-$90 yaya ku-$240. Lokhu kusolwe ngunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo esithi kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinto zonke elizweni.
Kutsho ke ukukhuphuka kwe-transportation okuzabangela ke ukuthi izisebenzi zithwale nzima zisemsebenzini, impahla ezihanjiswa ngomgwaqo lazo zikhuphuke zidule.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kuyinqwala njalo ngumbhedo owenziwa ngabantu abangananzi abanye abantu abampofu. Imota zabantu abakuhulumende lama-commissions lama-judges lezinduna lama-CIO leze-parliament zonke le mota ze-ZANU-PF vele kazibhadali zidlula zitshaya umchilo.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa abantu bekhala ngoba bevele bengelamali, imbadalo yama-toll gates le ikhwele ngesilinganiso esincane nxa kukhangelwa idola leMelika.
Nxa isikhwele nge-RTGS yaya ku-120 something sokuphosa ibe sesilinganiso sedola and some cents isibuyela khonaphana lapha evele ikhona ngedola le-America. Kodwa ke nxa sesikhangela ukuthi idola le-America lakhona idola lethu imali asilayo, imali yethu yikho ulushupho olukhona.
Isikhulumeli seZinara umnumzana Tendai Mugabe uvumelane loGawule esithi bakhweze limbhadalo ngoba imali ekade beyithola ibingeneli inhlelo zokulungisa imigwaqo. Kodwa uZulu uthi okudanisayo yikuthi imigwaqo ifile njalo akukhanyi ukuthi imali ehlawulwa ngabachayeli iyangaphi. Impatalo yokubhalisa izimota iregistration layo ikhwele ngesilinganiso esisabisayo. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni ye-Twitter uthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kuze abatshali bezimali. Kepha ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi kunengi okuxotsha abatshali bezimali laba okugoqela inkohlakalo.
Xa ulikhangele ilizwe lethu lilizwe elinganalilamthetho, into zingavuka zitshintshile loba ngalisiphi isikhathi kule ndaba zama-property rights. Ungananzeleli ukuthi sesile 20 years lokhu esisilwa ngento yamasimo loba sithi sayigqida kodwa abantu bavuka bethathelwa amasimo abaye bavuka bexotshiwe. Into yama-property rights kufuze singani siyayilungisela layo into kuthiwa yi-policy consistency.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumnumzana Moyo.
Kungaba yimthetho singathi kumbe ngama-fiscal policies atshintsha suku zonke. Eminye imithetho yangkhona i-announcewa kumbe iphuma kuma-political rallies.
Useubhodile umhlaba umongameli Mnangagwa ezama ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe kodwa ukhanya engakaphumeleli. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.